Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 19 kuMfumfu 2024 Mokep Stube. Le ndabeni zethu namhlanje.
Sokuclouded kathesi because nge-situation yeZimbabwe ukuthi wonke umuntu is now unemployed, self-employed. Okuthi ungathi hayi laphana kule mali wonke umuntu uyangena, so kusiba yi-clouded market.
Bathola nzima uma la ijaba thola impahla kule South Africa bezihambisa eZimbabwe.
Ngabe ibudget abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemgwaqo, imgwaqo yeMartinworth, especially umgwaqo weNkayi lomgwaqo weVic Falls.
Abamele uhulumende ledala lePhalamende bathi kunenge okumele kwenziwe ngomnyaka ka-2025 ukuze kuthuthukiswe isabelo seMathebelele North. Lingakhuthwa isigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bathole nzima uma la ijaba bathola impahla kwele South Africa bezihambisa eZimbabwe. Bathi sebebaningi kakhulu abenza ibhizimusi leli okwenza ukuba bengatholi inzuzo ekhanyayo. Xoxela umnumzana Bekezela Ngoma, omunye wabathola impahla ejiyeneyo.
I am a qualified finance person, but don't ask for 7 years though. Was a pilan jungle, dopa dopa in Jerabe town.
Who listens to dopa and Gonapo Ngom?
Tina sends our goods and services to South Africa. Basically, but he will eat some Navi Kuruma if he's on that
court. He's not even Zanjan. Was the Taman Bagus a swing one watch you, Lavachetti?
Any goods and services from Johannesburg, particularly, you can see when that is charged away in nominal fee, which is in those figures, apples, abandoned, both commercially, groceries, and otherwise. So crowded because the situation in Zimbabwe with wonke umuntu is now unemployed, self-employed. Okuthi ungathi hayi laphana kule mali wonke umuntu uyangena, so kusiba yi-crowded market. Ya yikho sokuphonguka sokungama get going, akusekho busy njengakudala.
Khathesi ngathi ngenyanga uhamba kangaki ukuthi uyelayitha impahla njalo kuya kulethela mbijana yini?
Depending nje kuphela phaloko kwama trips ukuthi hayi esikhathini ukuthi ama-weekly trips wona lawo nje vele lokuhamba mose service singahambi sokuyikuphongo-operata ngamafoni kunethwebha nje.
Yes, ngathi wena ngiphansi kwenkampani kumbe uyazisebenza njalo nxa uzisebenza ukuchiphe kanganani ukuthi wenze khona okokwenzayo?
Kunzima ngikho ngaphasi kwekhampani kuzisebenza, kunzima but just ukuwasa nje khona lokho.
Singathi vele uwasla khona mpa eZimbabwe vele sokuyimpilo yangikhona. Kuyadobheka yini kodwa Ngoma nxa sukhangele wena?
Kwaloko kuncane kuyadobheka but the issue is njengoba vele everyone seems to be ukuthi akusele the revenue collection e-proper. Ungazi ukuthi uyathi uyayenza lokhu bayabuya bekuthathela imali zona lezo one way or another. Kathesi kulama-issue ama-parking which are exorbitant. Kuyabuya kuthiwa ungayimpawundela imota sobhadalisa ama-$100, meaning which is not about keeping the city clean or whatever, but about ukuthi abantu sebedinga kuphela i-revenue collection. Ngike ngezwa nje enye i-rumor recent ukhunywa ngokuthi nxa umuntu engadisplayanga i-number, i-house number endlini sokuyabhadalisa imali. Which are fundraising gimmicks, ngapho kungela siwa, kungela ama-street, what you call ama-street names, engekho khona lapho, but you get such people bedinga ama-revenue collection ngendlela ezingani azikho right, heavy-handed, ngenxa yokuthi akuna industry operator.
Ufundile phela Ngoma, akutshela abantu ukuthi ufunde kangaka.
Khona lokho nje. I mean, A-level student, I did finance post-college. Ngangena la ku-ACA, Association of Certified Chartered Accountants. ngasitaka at Oxford Brooks degree ngenxa yokuthi izinto ifunding yakhona yayingasekho ilizwe seliwile. Ndaso kude ukuthi lizawuba right ngicontinue, but into zakhona zalokho zangaphela ku-Oxford Brooks degree lela eli aka.
Lo umnumzana abekezela ngoma olayitha impahla kule South Africa ezihambisa eZimbabwe. Bexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kulabantu ababili okuthiwa babefuna ukubulala owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump. Kube labanye abathi akusuze kuqhutshwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka elizweni leli, njalo labalandula ukuthi kulakho ukuguqulwa impumelo yokhetho lolu. Konke lokhu kwenza abanye abantu emhlabeni wonke jikelele bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo ngolwezi lonyaka, loba imikhankaso yakulezi nsuku ikhanya engani iqhubeka ngemfanelo. Kambe kuyini abantu beZimbabwe abangakufunda ngokuqhutshwa kokhetho lweMelika? Umlondolozi Ndlovu uzedulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kulaba kubandla leRepublican Party abathi kuvota abantu abaningi bokuza eMelika loba kungela bufakazi obuveza lokhu. Kwelinye icele, ibandla leDemocratic Party lithi lisona loTrump labanye bakhe abafuna ukuba kungabi lohulumende kaZulu eMelika. Ibandla lamaDemocrats lizamela ukukhetho oluzayo unkosikazi Kamala Harris, umsekeli kamongameli Joe Biden, ozancikilana loTrump othi kasoze emukele impumela yokhetho lolu njengalokhu awenza ngomnyaka ka-2020. Abalandeli bakhe bahlasela idale leCongress kubalwa ama-electoral votes ngo-2021. Abantu emhlabeni wonke okugoqela abeZimbabwe bayalulandela ukhetho lweMelika. Ukulabancoma ukuqhutshwa kwalo labathi eleMelika kalisaqhubi kuhle ukhetho. Umnumzana Lifadube oyinhlanganiso yeDemocratic Forum uthakazelela indlela eleMelika eliqhuba ngayo ukhetho lukamongameli olwamalunga edale leCongress labakhokhela izabelo.
Kuyatshengisa ukuthi kukhona ukuthiwa yidemocracy, abantu bayazibusa, kukhona imedia is open for media, the campaigns are open for media.
Abanye abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika labo bancoma amalungiselelo okhetho oluzayo. Omunye wabo ngumnumzana uSikhona DVT.
Esengunanzeleliwe ikakhulu eArizona State, ngivakatshele eMaricopa County, esingathi yizekhiya lapha eArizona, ikuthi sebelungiselele ukuthi khona sebekwazi ukuthi ukhetho nxa zisiwa khona umsebenzi uzaphathwa njani. Njalo bayenza i-voter education kabanzi kakhulu.
Kulabanye njalo abathakazelela ingxoxo mpikiswano zabancintisa ukhetho lolu. Umnumzana Robert Sithole owenhlanganiso ye-Democratic Forum uthi kumele kwenziwe lokhu ngesikhathi sokhetho eZimbabwe.
Ama-presidential debates aqhakathekile ukuthi aveza ukuthi siyekwazi ukuthi umuntu oyi-candidate efika ngumongameli i-vision yakhe ngeyani in terms of national development lama-policies akhe.
UBiden umsekeli wakhe amalunga edale leCongress lezizalwane zakweMelika bayakusola okwehlula uTrump owatshitshilizwa luhlamvu ekhankasela ukhetho ePennsylvania, waphinda njalo wachathamelwa ngenye indoda eFlorida eyayihlome okwamagama. Omele eleMelika eZimbabwe u-ambassador Pamela Tremont laye uchothoza okwehlula uTrump.
Strong democratic institutions, including transparency and oversight, and strengthening those democratic institutions.
Sina kwelimelika sizama ngazo zonke indlela ukuthuthukisa indlela zethu zokusebenza ePhalamende lakuzo zonke indawo zombusazwe.
Kunabasekela ibandla lamaDemocrats eZimbabwe abathi izenzo zikaTrump zidala ukuthi abantu bethandabuze ukuba kuzaqhutshwa ukhetho olubalulekileyo eMelika lonyaka.
Abanga ukuthi bafomina onganqoba ukhetho lolu nguKamala Harris. Yebo, kunama-disadvantages alawo njengokuthi akukaze kwaba lo mongameli wesifazane e-America. Kusho ukuthi abantu bangamlahlela khonokho. Kodwa futhi abantu be-America ngabantu abathanda ukwenza imbali. Uzakhumbula uTrump engena, abantu bathi khona bafuna ukuba ngabantu bokuqala ukuvotela umuntu onjengoTrump ukuthi abe ngumthungameli. So khonokho ngokunye futhi okungaphusha ukuthi uKamala Harris anqobe ukhetho esihlanganelayo.
Abasekela ama-Republicans bona bathi ukhetho lolu kalusoze luqhutshwe kuhle. Umnumzana Thendai Maramba lilunga lebandla leli.
Mina ngibonanga nabantu bebandla lama-Democrats uTrump kabamthandisisi kahle, and bangaba le plan yoku-rig ama-elections alonyaka kodwa mbonanga no Trump uzobanqoba kulalokho.
Okwamanje imikhankaso yokhetho luzayo igcwele edabeni lwabantu bokuza ukukhupha izisu ezomnotho lokunye. Ingcweti uMnumzana Bekezela Gumbo okuhlanganiswe Zimbabwe Democracy Institute uthi kuyathokozisa ukuba kukhulunywa ngendaba zonke lezi abantu bekhululekile.
IZimbabwe ingafunda ikakhulu kuma-election khonapho masikhala i-campaign nama-elections e-America okuhle kuningi singakufunda khona.
Abantu abaningi eZimbabwe bamelele ukubona ukuthi luzaqhutshwa njani ukhetho lweMelika lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimnduduzi Ndlovu.
Zamlela ndwandwe, zamlela ndwandwe, zamlela mshweshwe, zamlela namba wakuwe mbula. Zamlela ndwandwe, zamlela.
Weze mapandleni, inkokheli zesabelweni seMathweni North kanye lezakhamizi zakulomhlobolo sezikhuthaze uhulumende ukuba aqakathekise ukuthuthukisa isabelo lezi kwezemfundo, ezemigwaqo, ezempilakahle lokunye okumele kube ingxenye yebhajethi yomnyaka ozayo. UNokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Idale lePhalamende liqhuba uhlelo lokuthapha imibono kaZulu ngokumele kwenziwe kuluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe ibhajethi yomnyaka ka-2025. Abamele uZulu edale lePhalamende leziphathamandla zikahulumende bathi kunenge okumele kuqakathekiswe nguluhulumende esabelweni seMathebeleland North. Ohola isabelo lesi uMnumzana Richard Moyo uthi okumqoka imigwaqo kanye lemisebenzi yentuthuko ezigabeni.
Tisikhathi ibhajethi enye imali yangikhona ihambe towards that umgwaqo lobulawayo Victoria Post Road. Sile damu lethu lokho lisakhiwa sikhangelele ukuthi amafunds engami ukubuya ebuye siqedise idamu lethu yona kona leyo lokhuze le mali ze-devolution. Imali ze-devolution ukuthi zihambe kuma-road zithi council ukuze kuphele ama-clinics akuma-various stages.
Kunenge njalo okufunakalayo emaphandleni. Ukhansila weChisuma eWange uNkosikazi Sikhanyiso Moyo yena ukhuthaza ukuba abafundi bakhelwe ama science laboratory.
Sabe sikhangelele ukuthi uhulumende isikhangelele kakhulu ezindaweni zezikolo especially izikolo zemaphandleni.
Bakhala ngamanzi esabelweni lesi asebehlale isikhathi eside bethiye indlebe ngohlelo lweMathebeleland Zambezi Water Project okugoqela ukwakhiwa kwegayishangani demo. Uhulumende uvame ukuthembisa uZulu ngesikhathi sokhetho ukuba uphezu kohlelo lolu. Omele itsholotsho edalele ePhalamende uNkosikazi Sethulo Ndebele uthi kwesakhe isigaba okumgqoka ngamanzi
ngenxa yokuthi imigodi yakhona ilamanzi lawana alisawudo amanzi ababayo. So sikhangelele ukuthi kugejwe kakhulu ibhajethi, sikhangele emkakhulu emanzini kube yindawo elamanzi, sigejelwe amadamu.
UMnumzana Phumulani Sibanda wesigabeni seNkayi uthi okunye okudingakalayo yimigodi yamanzi kanye lezakhiwo zabafundi ngesizathu sokuba izinga labangafundiyo liphezulu kakhulu kulesi sabelo.
Ngabe ibhajethi abasenzela yona iqondana lokulungiswa kwemigwaqo, imigwaqo yeMathi North, especially umgwaqo weNkayi lomgwaqo weVic Falls. Bese ngicina ukuthi baphinde basenzele lebhajethi yezikolo kakhulu okuqondana lamanzi.
Kulabanye abalombono ofanayo osakhulayo uMusa weNkosi Dlamini uthi imfundo lemisebenzi phambili.
Kuma kungazuzakala imisebenzi abantu besebenze sithole ukuzincedisa. Lezinga lobusela lingehla ngoba ubusela bubhahile ezweni kutshontsha thina abantu abatsha.
UMnumzana Efidlela Ncube wesigabeni seNkayi okhokhela inhlanganiso yabathengi e-National Consumer Rights Association laye uphawula akubona kumqoka.
Kudingakala izikotsho, kudingakala amadamu amakhulu lamancane, kudingakala imigwaqo emikhulu. Singabana umgwaqo osuka koBulawayo siye eFollows, umgwaqo osuka eNkayi usiya koBulawayo, osuka eKwekhu siya eLupane, osuka koBulawayo siye eTsholotsho, leminye eminingi nengi ngokunjalo, ehlanganisa oBhinga, ehlanganisa oWange lendawo ehlukahlukeneyo. Kudingakala ukuthi izikolo zisebenze ngendlela efaneleyo, zibe lamabhuku lezinto zokufundisa. Kudingakala ukuthi izibhedlela lamakliniki kube lemithi labantu abasebenza abasebenza khona lapho.
EZimbabwe libhekane lesomiso esikhulu esidalwe isikhudumezi somkhathi eSeAl Nino okwenze abantu abafika phose izigidi ezilichumi baswele ukudla. Abanye bathembe ukuthi uhulumende uzabathengela ukudla kuze kuyefika isikhathi sokuvuna amabele ngomnyaka ozayo kungana kuhle izulu. NginguNokuthaba Dlamini weStudio 7 ngise Victoria Falls.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa nonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula ePhalamende. Usichasisela ngohlelo lukahulumende olusanda ukugqitshwa olokuthapha imbono yabantu elizweni ngengatsha ezimqoka abafuna zithole imali eneleyo kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo i-2025 budget. Rambe abesifazana basukumele phezulu na ukuphatheka kulolu hlelo, njalo kuyini okubakhathazayo?
Salibonani balaleli. Indawo esazihambayo sahamba eMzarawane, eMount Darwin, kuZumba, Mvurwe, Marondera, Weza naseChikombo eChief. Abesifazana babesukumela phezulu isibili kunye namayouth. Babomama abagogekileyo babebuya kuma-consultations esawabhodayo. Inamba yabo mbona ngani yabaningi ukudlula obawo. Into ababekhala ngayo kakhulu imkhuhlane elakhe ezibhedlela ukuthi even behamba bebe mkhuhlane nale cancer yesibeletho kumbe i-breast cancer, akula sizo kangako abalutholayo. Indawo zonke sibili babekukhuluma njalo babekhuluma la ngemali leyo ufanele ebhanga umele ipiniwe omama ukuthi abayitholi ngemfanelo. Kulabanye ama-groups abayitholayo, abanye njalo bengayitholi. Bakhuluma la ngamanzi ukuthi amanzi ayasilela ezindaweni zabo, even amabhokolo nalaba lawo amanye angikhona ngendlela yokuthi lo nyaka kube yi-drought kakhulu. Awaseneli umphakathi wonke lokuthi bathelezele izilimo zabo.
Okuhlupha abesifazana khona ngapho esigabeni obukuzo ezeMashonaland ungathi kuyafana yini lokukhathazayo kwezeMatabeleland? Njalo ubona uhulumende ngempela esamukela izikhalazo zabantu lezi ukuthi kube yizo ezimqoka kuluhlu lokusetshenziswa kwemali ngomnyaka ozayo?
Ya, ngibona ngani ngendlela abantu abaphume ngakhona lo nyaka bekhangele u-2025 budget. Akumele laye uhulumende abe lenhloni ukuthi izikhalazo zabantu zigcwalise, ngoba indlela abantu ababekhuluma ngayo iyafanana. Ngoba ngandilandela even kwezinye indawo kumanye ama-groups, imkhuhlane ezibhedlela abazishiyi kanye lamanzi kanye even logates bebengakushiyi. Leyo bekusiba yiyo i-first priority indawo zonke nje jikelele. Even labantu abagogekileyo bekhala ngakhonokho ukuthi bengomama benjalo yibo abanebhedeni enkulu yokunakekela even abantwana labo ababe begogekile. Kuswelakale into enjengamanzi kuba yi-challenge kakhulu, and kuphinde kube yi-challenge nxa sebesiba le mkhuhlane naleyi esiyibalisayo, breast cancer le cancer yesibeletho, ukuthi kibo kuba nzima kakhulu ukuthi bafinyelele kwezempilakahle.
Selingaphi kathesi ngohlelo lolo olokulungiselela ibhajethi njengamalunga edalela ePhalamende?
Okwakhathesi sesihlanganisa konke esakutholayo ezigabeni ezijiyeneyo, abakulo group A, group B, group C and group D. Sesihlanganisa yonke imbono yaphumayo eyabantu, then sesiya ku-pre-budget siye kuzwa-ke ukuthi u-minister uza kubamba kanjani. Kodwa kathe sesiqalisile ukuhlanganelana nama-ministries abuyayo azokwenza ama-bits awo ukuthi akhangeleleni u-budget ka-2025.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele parliamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Lamhlanje sixoxa ngomfundisi ogwetshwe iminyaka engamachumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula owesifazana owayehambe kuye ukuyacela imithandazo. Umadlwengula ngomhlali weMutare uMazibaba Tendai Chikore. Abachuchisi batshele inkantolo ukuthi uChikore wafika wanikeza lumama amanzi wathi ayegeza egangeni lapho amlandela khona wafika wambamba iganyafu. Isimanga esitshiye inengi likhuza umhlola yikuthi umama lo wathi ezama ukuhlaba umkhosi lumfundisi wakhwaza elaya ukuthi ache ilizwi lakanye lokho kwenzeka okwadala ukuthi amdlwengule echelesile ngoba engasela lizwi lokuthi aklabalale ezwakale ngabadlulayo. Eqeda lapho owesifazana lo wayamangala emapholiseni kodwa wafika wehluleka ukukhuluma ngoba engasela lizwi. Wasebhala phansi lokho okwakumehlele. Uze wenelisa ukukhuluma njalo ngemva kokuba uMadlwengula enze imicimbicimbi yokuphendukisa ilizwi lakhe kulandela ukubotshwa kwakhe ngokutsho kwabachuchisi. Kambe lumhlola ngamandla kaNkulunkulu na kumbe nguSatane? Ukuhlaziya loludaba sixoxe lomfundisi uSenisipanda.
Ngiyabonga kwamukela kuhlelo. Loludaba lolu luyethusa kodwa njalo kuletha ukugcizelela kulokho esithona sikukhuluma ukuthi hayi abanye abantu ayisobafundisi njengalondoda abanezinyanga izanuse and bangezinye izinto nje begqoka ama-inform lawo but abesuka sithi hayi asobafundisi.
Wona amandla okuthi umama lo athe ilizwi mfundisi uyenelisa ukumphathisa umuntu ogangayo umdali.
UNkulunkulu imisebenzi yakhe mihle njalo inhloso yakhe ebantwini yokusiza abantu yokukhulula abantu emandleni esono njalo ke lokwenza umuntu abe lempilo entsha njalo abe lempilo ephuphumayo. Lokho esikubonayo kwenziwe ngundoda lo ngomuntu ovele isigebengu kulabo bafundisi lapha njalo le mimoya esebenzileyo naleyo yokuvala ilizwi likamama leli siyakubona ukuthi kuyimoya yonke emibi leyi.
Ungabaxwayisa uthini abesifazana abangazithola bebhekane lesimo esifanayo?
Siyananzelela ukuthi omama isikhathi esiningi nxa sebedubekile benza loba kungabe kuyikuyini kodwa isixwayiso esilaso esisinika omama yikuthi okokuqala engavumi ukuthi nxa umuntu esinye ukuthandazela behambe egangeni bebodwa. Njalo kwesibili awula kuthandazela okumele ukhuphe impahla zakho uzube nqunu kuyamele khonokho kuse kube umbonakaliso emuntwini ukuthi hayi umuntu lo ufuna ukwenza ukuganga njalo ke engakubamba. Okwesithathu ukuthi nxa ungumama hamba lo muntu ongubaba nxa umuntu esithi ungumfundisi ufuna ukuthandazela uyakuncedisa kawuncedise lo mkakho la ekhonapho.
Oyabe edlwenguliwe njengalumama kumele enzeni ngoba abanye bayafela ngaphakathi nje ngoba eba njengumfundisi wakhe?
Kubomama nxa kwenzakala into enje ungathikazuki emapholiseni uyeripota. ngenxa yokuthi lobu ubugebengu akula church lapha akula ufundisi yabe ngumuntu oyisigebengu njalo ke siyaxwayisa ukuthi abafundisi ngesikhathi esiningi asinanzelelenini lalabo nje ababe besenza ngenhliziyo umuntu efuna ukunceda ukuthi no ungulo ofuna ukusiza omama kwenze kulabanye abantu ukuze kube lobufakazi ukuthi wenza into elungileyo njalo la uzivikele ezilingweni ezingaba khona njalo siyanazelela ukuthi kulabantwana abancane kuyamela amabandla abe lemthetho yokuthi nxa abantu bekhangela abantwana abancane kube lomthetho esingathi child safeguarding policy kube ngumthetho ovikela abantwana okumele ube khona usayinwe ngumuntu wonke osebenza labantwana labantu abasebenza labomama lawo kumele kube lemthetho abayithiyona i-sexual harassment okuvikela omama.
Lina lodwa njengabafundisi liyake lihlale phansi yini likhuzane ngezinto ezinje?
Kukhona inhlanganiso lapho esihlangana khona njengabafundisi okuyabe kuxwayiswana kufundiswana njalo sikhuthazana indlela okumele abantu bancedise ngakho abantu ababedinga ukusizwa yithina abafundisi konke lokhu kuyafundiswa njalo kuyaxwayiswa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuba kulolu hlelo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi useNisibanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntukameli Nkomo. Uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi we-Apropop uPatrick Joel Welcome Mayabi ozibizwa ngoBhila emculweni. Lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elinesihloko esithi iphephandaba. Nangu exoxa lo Ntukameli Nkomo weStudio 7.
Bantwana baphenduka intandane benabazali. Ubaba babazinhliziyo emzinyamanye amadoda. Indoda ubovu ibonakala ngothando, hashindu nebhomu. Kodwa uthando ihlakanipha amandla. Abantu inkondlo ngomnyama osindayo zangethe kwamaza sitayo.
Sanibonani mahlabezulu wamahle ubhila ngungwalabeza ugwebeja inyoni yaphinta unkoho obavele bahleke mphumale komnyambambile emagusini amnyama induna kithunduni unkalakatha bakithi ngithi u-53 wonke kaphakame namhlanje siziphethe emsakazweni. Ngithanda ukuletha ukubonga okukhulu kulabo abaphethe uhlelo ngokunikeza ithuba lokubana ngixhumane labantu bakithi bazi ukuthi ubhila ngubani, wenza ngokwani. Ubhila is a musician, ubhila is a storyteller engubonayo nguthatha ngikwenze kube ngumculo. Inhloso kuyikujabulisa abantu, kuyikuthoba amanxeba, kuyikuvuselela amasiko, kuyikufundisa izinto ezinhle nje.
Ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo kaBhila uyatholakala yonke indawo ongayicabanga, Spotify, iTunes, YouTube. Ngakho lingazikhangela lapha ke ingoma zikaBhila. Abangabe befisa ukuxhumana lami bathola ama-update ngomculo kaBhila, ngikhona kuTwitter Bhila_official, ngikhona kuFacebook Bhila, ngikhona kuTikTok Bhila_music, ngikhona kuInstagram Bila Official. Ngikhona kuzo zonke lezo ndawo singaxhumana kamnandi nje. It's BHILA. Abangabe befisa ke ukuthenga umculo wami direct, inombolo zami ngo +263 277 02 3079.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje
bakithi umculo kaBhila ukhona, asiphakameni siwubonise uthando, siwusekele ukuze la ukhule umemetheke ugcwale umhlaba wonke.
Olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.